lezi nezinye zezibopho ezivunyelenwe ekugqitshweni komhlangano wensuku ezimbili wokubonisana kwabesifazane abaphatheke kwezombusazwe owenzelwe ehoteleni yeHarare International Conference Center owe-Intergenerational Dialogue on Women's Politics oqoqwe ngabe-African Women Leaders Network Zimbabwe Chapter. Isiphathamandla senhlanganiso eye-International Institute for Democracy Assistance, uNkosikazi Sifiso Sami Dube, ulandisa ngabakwenzayo kweyabo inhlanganiso ukuthuthukisa lokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe.
Sisebenza lama-local government councils, sisebenze nama-parliamentarians, ama-honorables. But kunzima kukholula ngoba bahlangana lama-challenges anjengokuswela imali yokukhampeyina, ukuswela njalo i-information. Imizekeliso yokuthi baqalile kathesi ukuthi benze ama-nominations for ama-elections alapha eZimbabwe, kodwa kube nzima abanye ukuthi bathole i-information ngesikhathi kungayiwa kuma-nomination code.
UNkosikazi Lindani Dube webandla le-MDCT uthi umsebenzi wokuba ngummeli owesifazane kawuthambanga, ufuna abalenkani.
Ngikhuthaza abanye omama ukuthi asisukumeni, asasiso sikhathi sokugeza ubuso sisehlisa, sesimele sigezise, sigeze ubuso bethu lathi sigeze ukuze lathi sizimele. Ibidifithi leyo mele angiphelele nje ekukhulumeni, kumele kube kulingano okufaneleyo sibili. So mina ende ngizala ngile nkani, asoke ngabanje umlomo ukuhlala singababotshi umlomo ukuthi khuluma-ke khathesi ungakhulumi. Hhayi, mina kulokho ngiyakwala, umama wakulezi nsuku kumele akwale laye.
Lokhu kusekelwe ngomela ubulawayo edale le-Senate uNkosikazi Dorothy Molly Ndlovu, yena okhuthaza abesifazane abasakhulayo ukuthi lanxa besizwa lezi nhlupho akumelanga besabele khatshana.
Abadala bayibo abacenta indlela, centela abantwana ngoba abantwana bayebengayazi indlela. So abadala nxa behamba phambili bayabe belungile, njengoba bona bangena kupolitics bengene bengalalwazi olukhulu, bangene nenhliziyo zokulwa, bangene nenhliziyo zokufuthelana. Kukanti-ke kupolitics lakho ngabanjalo kwesinye isikhathi akulalutho oluwinayo. Kuzobuya futhi kwesinye isikhathi lakho ngaba soft kakhulu, kuyahlisa, kuyamela ube soft nje, kodwa lanxa ubeka izinto zakho ungaziveki ngolaka, kwenzela ukuthi bana oyakukhuluma laye naye angagcini usereactha ngendlela engaziini.
Umongameli wedale lephalamende labasakhulayo umnumzana uNathi Nyoni uchathisa ngalokho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi silethwe lathi etafuleni lapho indaba lezi zikhulunywa khona, kwenzela ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa usubona umfazi ese edlala indima yezopolitiki ureacta njani wena njengomuntu wesilisa. Na into engiyithokozele kakhulu, ngithole ithuba lokuba kupanel ye, the theme of the panel was engaging men for women's political participation, bengikhuluma kuleyo panel. And nginanzelele ukuthi abesilisa nabo badlala indima eqakathekileyo ukufeza amaphupho abesifazane ukuthi befike bedlale iqhaza abafuna ukulidlala kwezopolitiki lezombusazwe.
Abesifazane abangenela umhlangano bathi minengi imigoqo ababhekana layo esukela kwezokuswela imali yokukhankasela kanye lakho ukuthi bakhangelelwa phansi njengabomama. Lo mhlangano obuphezu kokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe kuqhutshwe phansi kwendikimba ethi Stimulating Intergenerational Dialogue Between Generations, Shared Responsibility. Ungenwe ngabesifazane abavele emazweni asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, abezokholo, inkokheli yomdabu, inhlanganiso ezisebenzana labesifazane kanye labameli bezigaba eZimbabwe lakwamanye amazwe angomakhelwane. Ngimele u-Studio 7 iseHarare, ngingumevisi Gama.